So we see card descend about VOA in Debele.
Lingani vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 4 mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulaba ngamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le coronavirus. Uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevuliwe, kuyafanana lokuthi kuvuliwe mba kuvulwanga. Sibona zathi nxa kungavulwa kuthi lomkhuhlane lo ukhona kungasincedisa ezimpilweni.
Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo isisole inyathelo likamunicipala elokupha usibalukhulu wedolobho leli umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe.
Kodwa esilwa lakho kakhulu ukuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu, bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo zempila kahle libika ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe yi COVID-19 elizweni izolo, lanxa kulabangamachumi amane abafunyenwe belegcikwane le coronavirus. Lokhu kukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni ledlula inkulungwane eziyisithupha lamakhulu ayisithupha 6,678. Kunjalo nje uhulumende usenikeze imvumo amabhizimusi awokuzilibazisa kanye lokwethekelelana awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbiko lo ubikwa wethulwe ngumphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizithama Ngaliso Ndlovu, yena ogcizelele ukuthi inhlelo ezingaqutshwa zibalisa ezezikebhe, ezokugada indlovu, ezokweqela edongeni ibungee jumping, ezendizamchina zamahelikopter, ezokubuka inyamazana lezinye eziningi-ningi, kulandelwa indlela zokuvikela ukumemetheka kwe-coronavirus. Iningi labantu abasebenza kula mabhizimusi bese belahlekelwe imisebenzi ngoba abanini bawo bengasanelisi ukubabhadala. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda vula ngokusemthethweni ukwekethekelelwa kwezinye indawo ngabaselizweni i-domestic tourism ngesiNgisi ngenyanga edluleyo. Kodwa usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Lawrence Ndiweni utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi lokhu akuncedanga ngoba kwakungelandizamchina lokunye okokuthwala abasuka kwamanye amadolobho.
Besikhangelele ukuthi vele ngakwavulwa khona fana ministers abuye lo president bezovula amanye ama lodges, but unfortunately bachiya bekhulumile kuphela ukuthi sokuvuliwe. Into eyayisimangalisile yona le ukuthi baza ukuthi domestic tourism sivuliwe, kodwa bengasiphanga ukuthi kuvulwe ama intercity flights lama intercity buses. But unfortunately part of it esikho esikuexpectayo sibili lama domestic flight ona la akhona kuvulwe lama border, because nxa kungavulwanga i-border kuyafanala ukuthi vela sikaqalisa. Ngoba if you look at what is happening ku-Zambian side, they have started operating, izinto zabo ziyamuva kuhle kuhle, but thina ngapha i-town yethu is just like a coast town, lo mfulu sizowehla kade suka expecta ukuqhakathekile ukuthi ngoba abantu kabasaphili vele Victoria Falls without tourism
singathi isikhathi sifanele yini ukuthi kuvulwe njengoba sibona ukuthi igcikwane le COVID-19 lokho limemetheka kungaba ngcono ukuthi kuvulwe yini abantu bephili kumbe kuhlale kuvaliwe
sibona ukuqhakathekile dadewethu ukuthi kakuvulwe yes umkhuhlane siyawuzwa uyamemetheka lokho sizokukhulunywa ukuthi lapha lalaphana but sesukhangela sesibona ukuthi kungangcono siphile lakho lokho kuyinto ngoba kasikwazi okwasiza ingulube ukuthi kuyini singathi sina akuhlale kunjalo kuyizokuphele i-COVID esingayaziyo ukuthi iyaphela nini kodwa sibona zathi kungasincedisa ukuthi nxa i-tourism ingavulwa loba kulalesi simo esomkhuhlane okhona omemetheke umhlaba wonke ngoba sibona ukuthi kwamanye amazwe sebevulile kuyafanana lokuthi sikuvuliwe mba kuvulwanga sibona zathi nxa kungavulwa kuzini umkhuhlane lowo ukhona kungasincedisa ezimpilweni
yona impilo ibisinjani khona ngapho yabantwini abathembe ukuziphilisa ngamabhizimusi awezethekeli ukuthi kuzaletha ububelo yini kungavulwa njalo libona ingani izethekeli zizabuya igcikwane leli lingakapheli tu
izethekeli sikhangela ukuthi zingabuya dadewethu inkinga yona leyo ukuthi ezonga kungavulwanga ama-international flights la akulazizethekeli ezingabuya i-domestic tourism yethu esilayo asiboni ukuthi ingasinceda ngani ngoba iyabibisa yona leyi bhondi engasisindawo amazimbabwenzi ukuthi nje i-problem esilayo unkulunkulu asibusisa ngayo ukuthi we hustlers singabantu abasebenzayo nzima kodwa ungathi uyakhangela sibili heyi izakhamuzi zithwele nzima in terms of impilo hayi akuphileki abantu abaningi sebezi basuke emadorobheni baya emakhaya ngenxa yokuthi impilo edorobheni ayisakwaniseki engikhuluma nje kathesi okuhle yikuthi abantu sebe-understanda into okuthiwa yi-community ye-urban community sikhulume nge-suburban community sikhulume nge-rural community abantu sebekwanisa ukuthi bancedisane as a community because nxa ungancedisi omnye umuntu kutho ukuthi empilweni yakho ufana ukuthi vele you are not within the community awulancedo ongalunika kusociety okundithabisayo nje ukuthi amazimbabweni sebekwazi ukuthi i-neighbor njengoba kwakhulunywa ebhayibhilini ukuthi must love your neighbor that's what the people are now exercising to make sure ukuthi everyone is surviving akula muntu ofayo ngokulamba kodwa esikukhangeleke ukuthi sicele ukuthi unkulunkulu angasiphathisa i-tourism ivuke phambili kwenza ukuthi abantu baphilisane bancedisane ezimpilweni ngiyabonga
lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho le-Victoria Falls ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association isisole inyathelo likamanisipala waleli dolobho elokupha uTown Clerk umnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa icontract yakhe. Inkundla yesayithi ibika ukuba phansi kwesivumelwano lesi uDube uzaphiwa isitanda esiseSelbourne Park kanye lenye yezimota zeCouncil eyohlobo lwe-Isuzu Twin Cabo. Ithi njalo amanye amakhansila ayalusola lolu daba. UDube waphiwa esinye isitanda sakuqala endaweni efanayo ekungeneni kwakhe kulesi sikhundla kuminyaka emihlanu edluleyo. Isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi le yinkohlakalo esegcekeni ngoba kulezakhamizi zaleli dolobho ezedlula 121,000 ezilokhu zimelele ukuphiwa izitanda zokwakhela izindlu yena uDube esephiwa inkalakatha yomhlabathi okwesibili.
Si inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kasilani lokuthi uTown Clerk umsebenzi wakhe uyangezelelwa isikhathi siyaphambili. Kodwa esilwa lakho kakhulu yikuthi bangathatha amathuba okuba sezikhundleni endaweni yokuthi basebenzele abantu bona babe sebezinika umnotho ngendlela yokukhwabanisa lenkohlakalo. Ungananzelela emalangeni adlulayo sike sakhona futhi ngomeya layo bezinika idandabula lomhlabathi kathesi uTown Clerk la usefuna ukunikwa nguye futhi umeya lama councillors akhe idandabula lomhlabathi. Khonoko ke thina sikubona kungenkohlakalo embi kakhulu ukuthi nxa abantu bethe bathola ithuba lokusebenzela abantu kabasebenzela abantu hathi ukusebenzisa lelo thuba lokuthi bona bazinothise ngoba khonoko kuza thumela umlayezo omubi ebantwini ukuthi lami nginje senza funa ukuthi ngingene esikhundleni ukuze ngiyebutha umhlabathi because nxa sikhuluma nge 2 hectares asiwo umhlabathi omncane umuntu wabe uthethe sibe sesikhangela ukuthi ngapha emalokitshini abantu bahlala kuma 200 square meters kanti kungaba njani ukuthi onlo umhlabathi onikwa uTown Clerk kumbe lo wathathwa ngumeya uyehlukahlukanisa ube sezigameni ezincane abantu labo abantukazana bathole indawo yokuthi labo bahlale kulokuthi abantu abalutshwana kube yibo abathola umhlabathi wonke lowo khonoko vele kasikufuni njalo siza kulwisa siya phambili ngoba kuyinto embi uTown Clerk waphiwa umhlabathi ekuqaleni wakhe ephiwa icontract yokuthi abe nguTown Clerk kanti kube lokuthiwa mbijana mbijana umuntu seqhubekela phambili usephiwa futhi eceleni laceleni ngezindlela ngasuhlanganisa lomhlabathi yinkalakade yomhlabathi
njengenhlanganiso Dube lifuna luphathwe njani lolu daba.
Umuntu lo muntu osebenzayo ulale ilungelo ukuthi athole amantshontsho akhe nxa sephuma umsebenzi. Kodwa thina singakufuniyo ukuthi abantu babe sebethatha advantage yokuthi umuntu usesikhundleni leso. Thina sikufunayo njengenhlanganiso sifuna ukuthi i-council yona ngokwayo ingabe ngezelela isikhathi sokuthi asebenze. But into yokuthi kube lokusengezelelwa lama benefits la esiwabalileyo lapho ukuthi kuzoza nika omunye umhlabathi futhi kibo Selborne Park lezi mota anti nxa umuntu esebenza uya sebenza phela kuthenga imota yakhe. Nxa umuntu esebenza uyasebenza phela azithengele umhlabathi wakhe hathi ukuthi kube sokuthatha i-advantage yokuthi umuntu ukuposition ethize ukuthi mina ngingavuka kusaza ngikwenye iposition mbe ngiyokupha umumbu sengiphuma la masaka ngu-20 kakulunganga khonoko ngoba khonoko kuyathi nasi kubona njengamacala enkohlakalo lokukhwabanisa yona le corruption esikhuluma ngayo nsuku zonke ukuthi asiyifuni but i-council yakobulawayo kukhanya iyiyo eyilondolozayo njalo eyikhuthazayo.
Umnumzana Thembelane Dube ngowenhlangano so yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7. Untungameli uxoxe njalo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yadanisa njalo kubuhlungu ukubana indaba yakobulawayo isihlezi isemlonyeni ngezizathu ezijiyeneyo njalo kangikwazi ukuthi okhansila uma beyahlala besemlonyeni wezakhamizi ngento ezingazinhle bona bodwa bazwa njani. Sebethethe umkhuba wezizweni ukuthi uma bethe bathunywa ngabantu bebe sebecabanga bona ukuzinothisa. Ngicabanga ukuthi njengoba uTown Clerk kuthiwa wayephiwe isitendi okokuqala kanti uyahlala sephiwa izitendi kuze kube nini mbona ngazathi kuyinto embi fine abantu bazakuthi kwankwana abezizweni bayathatha yena uthunywe ukuthi evimbe ukuthi abezizweni bengathathi kodwa akuthongi ukuthi yena ebesezithathela yedwa. So mbona ngazathi kubi okwenziwa ngosodolobho ukuthi behlale ngoba ungakhangela kukhangelela ukuthi bengabi ngabayanga kodwa akukhangelelwanga ukuthi sebezazinothisa izakhamizi ezibathungileyo zingalandawo kungatshengisa ukuthi kuncedisa ngani khona ukuthi bayathengelana izimota ezidulayo over i-service delivery. I-service delivery ethi iwile ungakhangela amanzi ethu aphuwa ama-street lights kawakho imigwaqo ifile. So konke konkani ukuthi abantu bahlala bekhuluma ngani ngama-packages abo bengakhulumi ukusevisa ubulawayo mbona ngazathi into embi. Abakhangele ubulawayo ngabantwana bakobulawayo ngabathatha ubulawayo njengomuzi wabo bezinikele ukusebenzela njengaye wonke umuntu njengayizolo ubulawayo athuthuke lathi siziqhenye ngawo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni ebheju likaZulu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lo Dube kumbe umeya wakobulawayo ngalolu daba.
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi ilizwe likhangelele ukuthi izulu liqale ukunamasinya lonyaka. Kuqala ngomsefezo ngenyanga ezayo bese liqinisa ngenyanga kaLwezi. Leli phephandaba lithi abezomkhathi bathi kuza kuba nezulu eleneleyo lonyaka. Iphephandaba leChronicle lithi isakhamuzi sedolobho leKwekwe uLayton Kanda ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilitshumi lane ngemva kokuvalela umkakhe uLizinet Gumbo efrijini elamanzi okwengxenye yehola. UKanda wayesethesa umkakhe umlando wokufeba. Ngesizwe amazwi elina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Olinjani basakazi labalaleli? Hayi, thina siyancenganxenga nje mbijani. Lapha sizwa angathi bethi uhulumende iza bisela amakhiwa emapulazini. Hayi, lokho iyabiyenza into enhle kakhulu ngoba otherwise kungaba lokuzuzakala kokuntu ezidliwayo ngoba abantu ababefakiwe emapulazini ngobuningi babo babengabakwanisi ngabantu nje abahlalayo lokubulala inyamazana lokuthezi ihlahla bebulala izihlahla. So manxa engayenza lokhu uyabenza uhlelo olungcono sibili kakhulu kakhulu sibili plazi kokungahlaliswa ngendlela eyayifanele yenziwe ngoba kwahlala abantu abomhlubulo oyi-1 kokuvuza abantu bethathwe ngabhala ngapha ngabhala ngapha benganikani bona njengalokhu esakubonayo ukuthi abafikayo babanika abantu laba sebesiba abafika be abamanesi do lapho abathathwa sebethi babiza abantu abavela khatshana umuntu wonke wevuze engena eduze lalapho ahlala khona nothi uhamba more than 100 kilometers eland indawo kwenye indawo. Hayi, lokhwana kuyathengisa ukuthi waba le kuphambaniseka.
Hayi, njani balaleli labasakazi? Hayi, thina siyaphila. Hayi, uhulumende lapha iplane kuhle sibili, iplane kakhulu abaphuma abantu emapulazini manxa kuhlaliswa ukwenzela ukuthi kuhlaliswe ngendlela eyiyo. Laphana kuhlaliswa abantu abakungeniswayo akungeniswa ngakuhle. So kufuze banxa isenza njalo iraidi sibili siyayisapota kulokhu ngoba hayi akuhlaliswa ngendlela eyiyo. Abaphume sibili abaphume.
Sanibonani basakazi nabathandi beStudio 7 lona okhuluma uGift Sondo kuMfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yakuKamba. Basakazi ezibenithanda ukuthi mani ngathola nje i-leadership ye-MDC Alliance like lisibuzele bona ukuthi since nje baqala ukungenela ama-elections 2009 bayahamba kuma-elections iZania Rick at the end of the day bakhalelo sadak le-AU labo EU le-United Nations ukuthi hayi iZania Rick but iZania yaqhubeka izivusela kanti isithi nesinye i-strategy ngoba lesi strategy sokuthi behlale besiye emavotini basibona basisebenza. Mina bengizibuza ukuthi kanti why bengathi stay away for 1 month or 6 months betshela abantu ukuthi from ngenyanga eso or from October wonke until December akula muntu ofanele emsebenzini abantu abathenga ukudla befake ezindlini. Sibona ukuthi uhulumeni lo ilizwe uzolirana ngani abantu bengayi emsebenzini but lezi strike zamanje ukwaziwa ukuthi ka-strike one day izandla yabo ingena problem ngoba yabe ikwazi ukuthi hayi the following day everything will be back to normal. I think futhi opposition party kufanele i-request ama United Nations peacekeepers lama AU peacekeepers ezovikela abahlali beZimbabwe abanjani abathunjwayo ngoba lokhwana ukuthi iZimbabwe Defence Forces kufanele bekutshintshe kube iZanu Defence Forces ngoba lana ama-social lana avikela abantu beZanu kuphela. So ngiyacabanga nje ukuthi isikhathi sokuthi MDC Alliance izama ukuthi icele ama United Nations peacekeepers ezovikela abantu abathunjwayo ngamaZanu Defence Forces. Ngiyabonga.
Hayi madoda, injani lapha? Hayi ngapha siyaphila nje nodubo lezanePF lo. Hayi ngiyamuzwa nje indoda lezanePF lo, hayi uyakhuluma nje ayesabi lutho nje, muzwa ukuthi nje umuntu nje ochazeka ngezenzakalo lezweni. Ukuthi hayi sizobopha lize lilunge, sikulungisile ilizwe ngokubopha abantu, but ngicela ukutshela ukuthi lize alilungiswa ngokubopha abantu njalo manje.
Injani basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabizulu. Siyabonga basakazi ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo. Sikudaba lolu lwamapulazi. Emapulazini kwavela kwakhanya ukuthi kulokukhona ukutshama. Ngoba sathi sisiya khona emapulazini umgabe wasitshela ukuthi lapho osuka khona ungathengi. Lalapho uya khona ungalokhu ungafiki kwakhe. Kwakusitsho ukuthi akuphiwanga ngendlela eqondileyo. Njalo abanye baphonga ukuphiwa amapulazi kabalimi batshona belimi. Ama kube kade amakhiwa ayelima kungelandlala. Namhlanje kule ndlala elizweni inqabo laba abantu abaphonga ukugijimela ukuyangena emapulazini bengelanto bengelanjongo. Ngiyabonga. Khwekhwe. Injani lonke basakazi beStudio 7 lani lonke emahlabezulu. Sikudaba lwele lomapulazi. Kati bantu selikhohliwe yini ukuthi umgabeli wathi sibisiye emapulazini. Umuntu lapho ayakhona angadilisi, lapho yakhona ungakhi. Kwakusitshoni anti kwakukhomba ukuthi langene emapulazini okungekho emthethweni. Akufanelanga likulizwisa ubuhlungu ngoba latshelwa kudala lokhu. Landelani okufanele kwenzakale.
Yebo, sasazo Studio 7 linjani? Ya, ukhulumayo imudlamini lapha eChelsea. Into engikhuluma ngayo lapha lanje. Mina ngivumelana lombono kahulumende nxa ethi amapulazi kaphiwa abalungu. Ngivumela umbono omuhle futhi lo. Ngenxa yobana ake sithenxa sonda iqiniso, singahlohli ibhaji, silikhona nguphi ufama omuntu omsulu obahambisa amabele e-GNB eZimbabwe yonke. Ngakho lo yedwa ngitsho ikho mina ngibona ngathi umbono kahulumende uqondile nta kawenze engakhayeli muntu ngalo mbono ngoba tu ngakhathi si i-ada ilo mlungu hhayi kuyakhanya bakhiphile ukudla baproduce something kuyakhanya khona nembali umbono womlungu lombono womuntu omsundu uvele kwehlukile. Ufulumende lo mbono wakhe kawuyenze ekuqhwise phambili uzathola khona ilizwe yasuke likhale ngokuthi akulakuo iye umbono mne ngobona ithi kwalo mbono ufulumende kamnangakho urayithi wena ukuhambise phambili abantu abawahawe semapulazini ababuye emakhaya abo avele indawo anti thina sihlezi lapho kuthiwa kusemareserve ababuye bezevusa amadumba abo kulokuthi behlala epulazini kwalanto abayiproducayo abaphume. Umbono wakho muhle mnangakho umbono wakho muhle ulumende ngoba khayela yena ufather Zimbabwe uJoshua Nkomo wayevele etsho njalo athi khona amakhiwa singaxoshi asifundeni ukuhlempa kwabo umntu angafuni mhlawumpe kwekhiwa esezenzela okwayo. Umbono omuhle izizwe eZimbabwe selikhanya seliphasi ukudla kulakudla indlala kuphela ngapha nangapha every corner kodwa wena vuma uthi khona yena iplani yakho le oyenzayo rayithi hambise phambili. Umbono omuhle ngiyabonga kulumende.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulosiwalu wakwele Nigeria othi usethole imithi yesintu eyelapha umkhuhlane we-COVID-19 eyedlula impande zakwele Madagascar. Kodwa ingcweti kwezempilakahle zithi kubalulekile ukuthi imithi le iqale ivivinywe ukuze kubonakale ubukhali bayo. Abaphathisa iziphepheli kwele Uganda basola uhulumende ngokwesula izivumelwano zenhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amakhulu amabili. Abalwela ilungelo loluntu bathi inyathelo leli lizatshiya iziphepheli eziyisigidi esisodwa lengxenye 1.5 million zingelancedo. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika.
Ingcweti kwezempila kahle zithi ikhefu lakusasa ngapha kwele Melika elezisebenzi elele birthday lilakho ukubangela ukudansa kwenani labalegcikwane le coronavirus ngoba abantu bayabe bejabula behlangana endaweni ezithiyeneyo. Ele Melika lilabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 ababanjwa umkhuhlane we COVID-19 ngelanga. Enye ingcweti kwezempila kahle owakhethwa ukukhokhela umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Donald Trump, uDokotela Anthony Fauci uthi indlela abantu abaziphatha ngayo ngekhefu lakusasa izakhomba ukuthi leli gcikwane lizamemetheka okunganani ngesikhathi somqando esizayo esiqala kunyanga ezimbili ezizayo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Pete Ngcobo ongutitshala esigabeni seMaryland. Sambuza ukuthi ulubona njani udaba lwegcikwane le-coronavirus kwele Melika lezinsuku.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli, khona lizayanda kathesa ngoba ezinye izikolo zivulile, ikanti lezikolo zemfundo yephezulu ama-university akhona futhi njalo avulileyo. Isikole lezi ngavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjwe ligciwane, abantu abangakasibe banjwe ligciwane. Obekusenza ukuthi amanamba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana, kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe, batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhosha ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo, labomama, labantu abakusibanga esilula ukuhlasela ligciwane libabulale. So umntwana yahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya, ephenduke sethole ligciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho, kodwa lezi zihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwo. Yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igcikwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segcikwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owaziyo ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi lichabalale kumbe sokuthenga, kodwa sikwaziyo ukuthi kulandela lokho okutshiwo ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo, njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi. Kuyanceda kakhulu lokho ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane. Akulamuntu okwaziyo, esikwaziyo ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela amanga ukuthi hayi igciwane liyaphephuka, liyaphephuka, kutshisa kutshisile sokuze kwaphela. Akula gciwane elaphephukayo, lilokhu litshisa abantu, lilokhu lihlasela abantu. Yikho-ke engitshoyo ukuthi okuqakathekile ukuphila ukulandela abazempilakahle.
UMnumzana Pete Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland. Ngakugqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Uhulumende usephe imvumo amabhizimusi awukuzilibazisa kanye lokwekethekelelwa kwelizwe awe-tourism ukuthi aqalise ukusebenza kulandela ukuvalwa kwawo okwenyanga ezinhlanu njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo isisole inyathelo likamanisipala elokupha usibalukhulu wedolobho uMnumzana Christopher Dube isitanda esiphezu kwamahektha amabili phansi kwesivumelwano sokuqhelisa isivumelwano sakhe i-contract. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.